ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Sokuizika tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba kolamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 14 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa athi adinga umprofita uPassion Jaba ngoba wabonakala egqoke ingwane yamapolisa yena engayisilo polisa. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi amalunga ayo alichumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela kudaba lokwengezelelwa iholo alokhwe esezandleni zamapolisa njalo awakethethwa icala.
Usebenzisa isandla esilukhuni ebantwaneni bakhe nxa bekhalaza ngolutho oluthize.
Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapolisa athi adinga umprofita uPassion Jaba ngoba wabonakala egqoke ingwane yamapolisa yena engayisilo polisa. Amapolisa ethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi bacwayisisa ngodaba lwendoda engaqanjwanga ngegama ebonakale emfanekisweni imi phansi kwepolisa igqoke ingwane yamapolisa. Phansi komthetho welizwe kulicala ukuba umuntu ongasopholisa abonakale egqoke impahla yawo. Kuminyaka emilutshwana esanda kwedlula, amapholisa abopha abalingisi ababili abenhlanganiso yeBus Stop TV uGonyet loMaki ngoba babenze umdlalo lapho abagqoka khona impahla yamapholisa. UJava obonakale elengwane yamapholisa ungomunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa njalo wazakala ngokuhamba ehaza imali ezidaladeni. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS ithi amalunga ayo alichumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela udaba lokwengezelelwa iholo alokhu esezandleni zamapholisa njalo awakethethwa icala. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kuzwekazi le-Afrika sezethule imbiko zixhasana lalinhlanganiso. Uhulumende uthi usaxoxisana lezisebenzi zakhe ngodaba lweholo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zalinhlanganiso kodwa usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Sintimkandla owake waba ngumphathisikolo njalo eyingcwethi kwezemfundo.
Usebenzisa isandla esilukhuni ebantwaneni bakhe nxa bekhalaza ngolutho oluthize. Uhulumende angavuki ngolaka, angavuki ngobunke okwenza ukuthi ababalisi bazibangene emgwaqweni babe sebeshaywa beboshwa kubangelwa yikuthi uhulumende kananhliziyo lalabo abasebenza ngaphansi kwakhe. Okungenziwa yikuthi uhulumende kakwazi ukuhlala phansi kuphikiswane kuze kuvunyelwane ulutho oluthize ngoba ababalisi labo balezizathu zabo eziqinileyo ezibenza ukuthi bathi iholo abalikholayo lilutshwane bafuna ukuholiswa ngemali yeMelika langabe yini lokhu abakhalaza ngakho. Uhulumende kayekele uba ngumtamo olukhuni kakwazi ukuthi abantu bayacabanga bayakhumbula bayabona akusale phansi kukhulunyiswane indaba yeholo le ngobana iveleni kuzamele bakhole eholo elingcono ukuze la inhlelo zakhe uhulumende lowo ziphumelele.
Kodwa kuyikuthi kuyahlalwa phansi kukhulunyiswane, imali leyo ingatholakala yini?
Eqinisweni ngaza ke ithula ubekana kodwa nxa esivunyelwana uzayidinga kanti yona la inika abantu ayichaza kulezi nsuku ezamabhonasi lani uyithethe ngaphi angithi kulakho emxhakeni kahlale phansi kulungiselwane kuvunyelwane engxadi zalinika ingxenye 50% RTGS kodwa uhulumende imali uyithathaku bekayithathi ngaphi akudingi babalisi babasimende kada ngithi kumele ukhande amacebo lezindlela zokuzuza imali yokwenza imisebenzi yokuqondana lohulumende eminye yakhona yikuholisa izisebenzi zikahulumende uhulumende kumele ayidinge imali angavuki ngolaka abantwana nxa belambile egumeni kabajijelwa ngamatshe ngubaba kumbe umama bayachaziselwa kuze kufike esigabeni sokunqadi befuna ukutsheba ngenyama bagcine betsheba ngomfushwa kodwa bengabulawa yindlala engathi uJesu uthi na umntwana nxa ekhala alimniki litshe nxa efuna isinkwa nxa efuna inhlanzi awumniki inyoka uhulumende kakwazi khona lokhu uhlala akhulumisane lezisebenzayo uthi imali uyithatha ngabi labana abantu asumlandi wabo kanti anti umlando okudinga imali ngowako uhulumende kayidinge uzayithola ikhona kwezindawo basiyabona lokunye okwenzakalayo kavali izikhala zonke lezinkohlakazi
lo-ke ngumnumzana Thande Kozintimkandla ingcwethi kwezemfundo obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Amabandla ezombusazwe achiyene ngembono kudaba lwamabhayi elections azakwenziwa mhlaka 26 ngombimbitho amanye esithi azangena kulolu khetho kodwa amanye athi kawasoze lawo athi kasoze azihluphe agoqela elemthwakazi Republic Party iNCA kanye lelisanda kubunjwa ele ideas party for democracy amabandla athi azaphatheka ukhetho lolu agoqela elezanu PF lamacele omabili o MDC njengokuthembisa kwethu izolo ntambama nanti ihlandla lesibili lengxoxo esilethulele yona phakathi kwesikhulumeli semthwakazi Republic Party umnumzana Veli Lemoyo lesikhulumeli sezabhu umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye usungula lingxoxo ngokuchasisa ukuthi kungani bekhethe ukungena kulolu khetho
sibona kuliphutha elikhulu ukuthi sikhalale ngoba lolu khetho luzayo ngakho ukuthi thina inkokheli lamabandla ethu sitya singeni abantu labo bazokhalala bethu asibungeni ngoba siyazi and eqinisweni siyazi vele bayagqila labantu kodwa singakhalala thina sizatshela umlando abantu bethu nezizukulwane zethu bazothola izwe elifileyo thina singenzanga lutho
Baba Moyo njenge mthwakazi lifuna ilizwe liqunywe omunye ngabuza ukuthi liza liquma kanjani ilizwe lingangeni kukhetho
ungakhangela ekuqunyweni kwamazwe ku record eshiyeshiyeneyo yamazwe eshiyeneyo kuyaba lento sifana labo referendum esifana nalokho ke ukuthi abantu besho ukuthi bayavumelana nento efana layona leyo ukuthi mhlawumbe ilizwe libunjwe libe yilizwe into zonke ziqalela khona la kuma irregularities ona la akhona uma sikuvuma ke manje ukuthi sivume ukudoswa ngendlebe ukuthi sizolegitimize izanu PF sesazi ukuthi vele kungumkhuba wayo lokho obikwenza kusukela yaba khona ukuthi isebenzise ama-opposition party ukuthi ayilegitimize injene ngetiketi nesisiba khona yiyobusayo thina njenge-MRP kumele abantu bekuzwisisa kethu ukuthi sizenze izinto zethu ngendlela eshiyeneyo and sazenza ngendlela eshiyeneyo ngoba sesinanzelela ukuthi izanu PF ilohlobo lwayo lokwenza izinto ama-opposition parties amaningi alokho engakubona ukuthi izanu PF yenzayo thina njenge-MRP sizakuma laphana esidlangalaleni siyale ukuthi sivume ukusetshenziswa njalo into leyo ukuthi sale manje indaba yama-election izasisiza noma sesifuna i-referendum kusasa izasincedisa ukuthi sime eqinisweni singavumi ukuthi sirobhe ngoba vele uma sekuzafika indaba yokuthi sifuna ukuqunyulizwe kusokwale ukuthi izalo PF izabuya lamanye ama-irregularities izawasebenzisezela ukuthi kungayenzakali khona lokhu
pho selokugcina babu Ndlovu sigqibele uhlelo
angilalo ngokubona kwami ilungelo lokuthi ngikhulume ngokuqunywa kwelizwe mina ngifisela abafowethu abe emthwakazi inhlanhla enkulu ezifisweni zabo kodwa ke bengithi mhlambe uZulu ananzelele ukuthi konke lapho esingene khona kukhetho labo abangene khona kukhetho ukhetho lonke lwenziwe abantu bakithi abayibona imthwakazi ebalwelayo labo baphathekile kulolu khetho bakhetha ngendlela ebonisa yona ukuthi mhlawumbe ukuqunywa kwelizwe akusiyikho okungaba into emqoka kubo kumele mhlawumbe sinanzelele ukuthi bona abantu bakithi bathini abantu bakithi balezikhalazo ezinkulu kakhulu ezijustified kodwa ke mhlawumbe kumele thina njengenkokheli sizame ke ukuthi sibone ukuthi izikhalazo zabo zingaqondiswa njani yebo ke siyazi ukuthi sidila ngizaphinda njalo ngithi lezi kiwi ezibhizi ngokuthi bona bafuna ukuba kupower at all costs and abalani labantu bakithi kodwa ke kuzamele sicabangisise ukuthi siwulungisa njani lokho ngoba ukuliquma sifiso mhlambe esingaba silungile kodwa ke asiyezwa ukuthi the mechanics the nuts and bolts zakhona zenziwa njani i-referendum ekhulunywa ngomfowethu ubaba uMoyo izomele ibe i-referendum ecelwa kuzikhiwi zonezo ucele lezo zikhiwi zimanage futhi njalo leyo referendum impumela yakhona sizoyithola kulezo zikhiwi njalo so sisenjeni bafowethu kodwa ke akumelanga silathi imbeleko imeseji yethu njengezakho sithi ngendlela abakwenza ngayo udabengwa olookout masu labanye babo omangena dathi sokumele sisukume silwele le ndaba
umnumzana Masongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu ubexoxa indawonye lesikhulumeli semthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo bendawonye lo ntungameli Nkomo Studio 7 lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla. Kusukela iviki edluleyo amanani ababanjwa leli gciwane besekhwele ayafika kunkulungwane ezimbili ngalanga linye. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulapha ngamakhulu adlula ayisithupha 651 ababanjwe leli gciwane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC ithi bonke ababhalisela ukuvota kuwonale umnyaka abasoze bavote kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMbimbitho ngoba amagama abo awangangeni kuluhlu lwabavoti i-voters roll. Iphephandaba leHerald lithi izulu elinayo kulezinsuku emadolobheni ambalwa lithiye umonakalo omkhulu ezinye izindlu zingenelwa ngamanzi. Okwamanje sengilithiye ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani walaleli baka Studio 7 lani basakazi elisakazela indaba ezimnandi osithandekile uChris Gandhi odungamela inkomo Ezra Chisa lonke nje ophesedisi hayi sithi libambe injalo siyazizwa mbele izindaba ezingathatha ihlangothi indaba zeqiniso indaba ezingasekela ihlangothi sibili hayi siyazizwa izindaba siyakwenzelwa ngabandla akhankasa amabandla hayi namhlanje zothanda ukuphawula ukuphawula nje ngezaphu izaphu kudala yaginywa izana ekuginyweni ngayo asikayizwa phela ukuthi kuthikhafulwe nini izana njalo izaphu siyabuya nge-strategy sawo senesiyana eseyiso esabulalisa abantu bakithi ngegugurawundi ngoba izaphu ifuna izimbabwe izimbabwe ngiyamashona thina sifuna umthwakazi thina sifuna umthwakazi ngapha sifuna umthwakazi wethu hayi izimbabwe manje izaphu yona iloku isafuna nalezi Zimbabwe into yabe ihlula kudala basese lezikhadi lokuthi bengayikwanisa manje hayi izaphu mayisahamba ngesitathi sensane esiyise salimazisa abantu bakithi hayi angiboni ukuthi kule sidingo sokuthi abantu bakithi beyivotele ngcono besivoteleni umthwakazi bantu bakithi sivoteleni umthwakazi wayeliqembu engimbona lilo mbono ohlukile kulamanye amabandla elifuna ukuqumilizwa sizimele sodwa thina singabantu bemadebeleni manje izaphu ifuna ukuhlanganisa amandebele amashona futhi hayi phela kuhlangana lokungamazi le-oil
ngezindawo angithemba kula muntu ongaboni ukuthi coronavirus iqanjelwa manga coronavirus elizweni lelavile iqanjelwa manga kula corona lapha elizweni icorona izanophila vuka nje ukuthi kwenzakalani elizweni abantu bebhekile into yonke yenzakala elizweni badiliza izindlu bayatshontsha babulala abantu bathumba abantu into yonke embi eyenzakala emihlweni abantu abantu bebhekile vuka kusasa besima phambi kwabantu beqamba amanga bethi banakekela abantu emkhuhlaneni abantu abakhuluma ngabo yibani ngoba abantu babulawa izanophila abantu baphindwa izanophila abantu bahlukunyuzwa izanophila abantu laba abathi babanakekela yibani isikhohlakali zezanu lezi laba vele akusho abantu abangakhuluma ngempilo zabantu bakhatshana kakhulu ngezenzo zabezimo abazenza ebantwini laba bantu izenzo zabo laba zibonisa vele ukuthi akusho abantu abomfana ukuthi kube bakhuluma ngempilo zabantu bakhatshana kakhulu labo ngezenzo kuphela abazenza ebantwini buka nje ukuthi ilizwe linjani ilizwe ebhenki kakula mali kodwa imali igcwele ezindlini ilizwe kalila mali amabhenki kakula mali kodwa amaqhubaqhube emali atholakala endlini makuthiwa kubanje inkunzi imali ebalwa lapho uyamangala kodwa ebhenki ngale kakhula mali lizwe bani elinjani i-corruption vele umuntu oqala o-corrupt ngumnankagwa umnankagwa yiso isikhohlakali sakuqala yilo isela lakuqala ngoba umnankagwa uthintakala endawo konke ebubini lobu umnankagwa ngiyohamba phambili ebubini lobu okwenzakala elizweni bonke umnankagwa uyathinteka zonke indawo
salibonani salibonani basakaza bahle be-studio seven sengathi inkosi umuso ngaba lani lonke osakazi nabalandeli labalaleli inkosi yomuso ngaba lani ngibingelelo libingelelayo ubeke ithemba ncube ngesibongo ngizwalwa laphana inanda ngokusebenza ngisegoli ihanisu sengathi inkosi yomuso ngabe igcina njalo liphilile liphephile sengathi ivoice note yami leli ngayifunda abasakazi abahle abathandekayo sengathi kulonyaka ozayo uNkulunkulu engasigcina sindawonye kuze kufike usuku lokubana siyakhetha uhulumende uyakusilalela uza kuhlonipha namalungelo wethu sindawonye simoya munye nithi inkosi yomusa ibe nani yaphele khona ngiyabonga amen
salibonani salibonani basakazi nabathandi be-studio seven lona okhulumayo ngugift sondo kumfo kandlovu laphana e-plumtree kogambo basakazi bengithanda ukuthi ke ngikhulume ngokusela imbobona laphana e-bed bridge ezimbabwe awekho amasela adlula laba bagqoke uniform ebhalwe zetherapy ngamasela amakhulu lawo kufanele ukuthi abantu beke bewabheka ngiyangabona laphana e-bed bridge laphana kuzimbabwe side elinye ipolisa libuza omunye umama i-passport umbuza kanjani i-passport umuntu esezweni lakhe ngabe phela ufuna ukubuza ama-documents fanele umbuze isithupha kodwa mbonise ediziswa lo mama ekhitshisa u-R100 zama ukuthi abantu bakithi abake beyeke ukuphanika abayeke ukuphanika indaba yokuthi bebethe imali esisebenza nzima behambe besipha amasela le ayikho ayikho impela ngoba ukwazi ukuthi uzobuza i-passport usukini kodwa mbone impela umama lwana ngimtshelile lo mama ukuthi ungakhiphi ungapha amasela la imali la kodwa ha umama lwana esephanike ebona ukuthi ungabotshwa uyephi usukini so amasela la kufanele inkinga nje akula muntu ozakhuza ngoba sela suka kona lephezulu kupresident kodwa into eyenzeka lapha nimbi kakhulu kodwa kusiya ngami ngabe nje konke laba bantu laba umhlobo lo dlimbebe uyasuswa kithi abantu bakithi they aba understand kodwa ungabona nje mampoyisi ehlukumeza abantu uhlube kwazi ila ilo umhlobo lo dlimbebe sometimes ungazwa abantu behlala bekhuluma ngalamashona ngamashona ayi laba bantu abalunganga manje mina ndokuba defender kwezinye inkundla ukuthi hayi asiphileni sonke singabantu bezwe linye kodwa hayi laba bantu abazimisela ukuphila lati hayi bayangisa laba bantu umhlobo lo dlimbeba lo hayi yikho ngesinye isikhathi ngize ngiyincomi emarapi mayisitali inqunywe phakathi izwe once labo bezihlalele bodwa bezidlimbeba zabo lati sizihlalele zodwa zingabantu ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa
sanibonani sanibonani ku-studio 7 okhulumayo ngu-J Moyo ngajabula kulale audio mayingafundwa simamele konke okukhulunywayo ku studio 7 labathi sivotele imthwakazi kodwa imthwakazi okumele sibe yazi bantu bezimbabwe ukuthi ayisokungenela ukhetho so siyokulahlisa abantu sokusekugcineni waye singavele sitshela abantu sithi bevotele iMDC alliance kaChamisa iye ngathi opposition party eseduzane lokuthi ngakhipha isifo lesesizani PF kawana siveleni sitsheleni abantu ukuthi asingeneni kuMDC alliance sikhipheni zani PF okuningi lokwehlukana sokubona ukuhamba kwesikhathi ke silungiseni sibone sobe lokho esilahlisa abanye kusasa kubuye lowo ye ngubani lambavukana ngeke ayenze lutho ngiyajabula le audio mayingafuna
ngalibonani umsakazi omuhle mina ngiyamangala zihlobo zami ebantwini bona laba abahlala bethi bantu bakithi abesindebeleni bantu bakithi abesindebeleni ukuthi kanti ngabantu abanjani mina ngicabanga ukuthi abantu bona laba abatsho njalo abakhuluma ngento zikamqondisi kabayazi ipolitiki ngoba into kamqondisi ayiladu ay into kamqondisi ngumbala ayiladulo ayilamlenzi ayicaci ngoba ngihlala ngibuza ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi ifuna umuntu ole 51% ukuthi abe ngupresident qondisi nxa engathi yena uyangena kukhetho lokuthi ufuna ukuba ngupresident i 51% uzayithola yini emathebheleleni ndingavotelanga i country wise so into kamqondisi ayisiyonto ukuthi ingakhulunywa kuhle phansi kunathi amadiye madoda nxa lifuna ukuthi imathebheleleni izibuse linabantu lokho elithi mqondisi mthwakazi kumele ukuthi ngathi sikhuluma kunje abantu besegangeni ngathi sikhuluma kunje abantu besenza izinto ezinzima ezokuthi bazikhulule hayi lokho elikukhulumayo lesithi hey mqondisi mandebele ezimeleni yekwathini lihlezi phansi linathi tiye
lawo bekungamazwi enu linamba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 imidlalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors lizadibana lele Malawi namuhla emdlalweni wengezo yeAfrica Cup of Nations kumbe AFCON usibaya sika Group B kwele Cameroon uGibbs Dube we Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezemidlalo uThandazani Zimbwa yena othi iqembu lama Warriors kumele libophe siqine namuhla emdlalweni lo ukuze libe lethuba lokuphutsha kusigaba lesi
eliza nqoba kusasa liza kuba lamathuba amalingi okubana liphumelele ikakhulu nxa lingenelisa ukuthi kumdlalo wabo wokugcina bathole ipoint eyodwa kube yidraw iZimbabwe izabe idlala leGuinea kumdlalo wabo wokugcina kube kanti iMalawi izahlangana leSenegal kungenzakala njalo ukubana lanxa iZimbabwe ingawina kusasa ibisinqotshwa kumdlalo wabo wokugcina leGuinea kungenzakala ukuthi baqhubekele phambili lapho babe sebemelela phela ukubona uba yibo yini aba kwamanye amaqembu amane azakhethwa ukubana yiwo aqede engawesithathu kuma group abo kodwa elama points lama goals angcono kulabanye
ubona njani okunye kuyaphambili ngomdlalo lo
ukakathekile ukubana iqembu leZimbabwe kusasa lapha elidlala khona leMalawi linqobe ukwenzela ukuthi amathuba okuyaphambili abe manengi sizabona ukuthi iqembu leZimbabwe izolo bahloliwe umkhuhlane we COVID-19 baphuma bonke bebengela umkhuhlane kube kule hongahonga lokubana qeqeshiwe iqembu leZimbabwe uNoman Mapheza ube banjelwa umkhuhlane kodwa sokutholakela ukubana hayi lokho ayisikho ngamanga nje abekukhulunywa ngabantu uNoman Mapheza uzabe epho khona umdlalo obengani akula qinisa ukubana engaba khona uKnowledge Msona yena owakhitshwayo kumdlalo weSenegal elimele kodwa bamhlolisisa mhlawumbe nxa kungenzakala ukuthi asile engabe ekhona kulabo badlali abazamelela isizwe nxa sikhangele ngoba kuqakathekile ukubana iqembu lethu linqobe uNoman Mapheza engajikela abafana abangenelisa ukubana bachayele egedini njalo bahlohle mina nxa ngikhangele mbona ngathi uNoman Mapheza ujayele ukusebenza labafana abamjayele kumbe ake asebenza labo ikakhulu kuqembu lakhe leFC Platinum kunjalo ke ngalelo akungeke kumangalise nxa ngabona abafana njengabo Never Tigere kumbe othabani Kamsoko beqalisa kodwa nilethemba lokubana lanxa njalo uPrince Dube bamkhipha bamsubstitute kumdlalo wokuqala leSenegal nxa bengamnika ithuba uPrince Dube ujayele ukukwenza ukubana amathuba azayo awathele emambule
uThandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo lokhu sikudaba lwezemidlalo kusele kumi iqembu lewange lele Arenal Movers kumncintiswano we Southern Region Division 1 Wafa Wafa Tournament Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Sifezekile isifiso sikamqeqeshi weqembu le-Arinel ukuthi Mandire yena wavele watsho ekuqaleni komncintiswano wafa ukuba injongo yabo ngeyokuba bafinyelele kufinal. Ekhuluma ngemva kokuba iqembu lakhe selinqobele indlovu yanyathela 6-5 ngemva kokutshaya kwembekwa, uMandire uthe bazazama ngakho konke okusemandleni abo ukuba bayiphakamise inkezo.
Thina sijabulile ukuthi sesikufinal. Sikhangelele ukuthi siye computer. Singa computer kuhle sidlale kuhle siwine. I think kuya kungathabisa iphimbo lethu yonke arena lingabe sithathi. Sasazama ukuthi siyenze esikufanisayo ukuthi siphumelele.
Isikhathi besihlunga mangoya amaqembu mabili engenelisanga ukulichayela emambuleni ku semi-final yesibili. Iqembu lewangeli chayela eBotswana 19 ye-1 kanya njalo uhlohlele abafana beChipanga nomdlalo wakwadlala isikhathi eside kusigaba sePremier Soccer League edlalela iqembu leChicken Inn uThabani Goredema. Umqeqeshi weqembu lewange uBongani Mafuthi kuzamele babophe ziqine ukuze banqobe iqembu le-Arinel.
Sibona ngathi zathola igame enzima kakhulu ngoba liyanenye ithimu ikhanya iqinile idle indlovu yanyathela ithimu yamasosha. So kuzamele sibuyele futhi ekhaya siyesebenza kakhulu ukwenza ukuthi umdlalo lo ozaba sewangi ube mnandi.
Awukaziwa ukuba ifinali izadlalelwa ngaphi, kodwa imidlalo yesemifinali iqhutshelwe enkundleni yeWhite City edolobheni lakoBulawayo ngempela viki edluleyo. Njalo uMafuthi yena labantu basewange bengajabula kakhulu nxa ifinali ingadlalelwa khona le eMalahleni. Umncintiswano wafafa ubuvulela indlela yemidlalo yeLeague njalo abeSouthern Region Division 1 Soccer League sebekhuphe uhlelo olokuba amaqembu azadlala njani kusukela mhlazili-10 lanhlanu kuyona le inyanga kazibandlela. Umqeqeshi weqembu leindlovu yanyathela uClement Chimimba uthi umncintiswano wafafa ubaphathise kakhulu ukuthi balungiselele ukuqala kwemidlalo yeLeague.
Especially this bonus series endaweni weba uthi okulama loopholes wethu lama players wo afit wo afut weba uthi ngase sikhalisa in isizini yethu siyabe sesikwazi ukuthi thina ama areas esirongo khona kungapha. So isincedise kakhulu
kulama qembu alitshumi lathoba munye kusigaba seSouthern Region Division 1 lonyaka. Njalo ngomgqibelo kuhlelo yokuba kudlalwe imidlalo eyithoba munembili kuthi ngensonto kuza kuba nomdlalo owodwa. Ngimile Studio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uhambise umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozalaya ezokuvota edale leCongress. Kusukela nyakenye, ezinye izigaba zelizwe leMelika bezisethula imithetho ephathelane ngezokuvota. Imithetho le yafakwa kulandela unqotho kukamongameli Donald Trump. Kodwa uBiden ukhanya engasekelwa ngabanye bebandla lakhe lama-Democrats kulolu daba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Udaba lwama-voting rights ludaba oluqakatheke kakhulu, kakhulukazi ngoba yiso, that is the pillar of democracy e-America. Ukhetho lwakhona lwenzakala kube lokuthula, abantu bamukele ukuntshintshwa kwenkokheli. Ngalokho indlela ukhetho lwakhona olwenziwa ngalo luqakatheke kakhulukazi. For instance, imithetho yakudala yayisithi abantu abamnyama yama are two-thirds human, and the local had a lot to do with the electoral system, the electoral college system ukuba yenziwa kanjani, and the ama precinct indlela abasika ngayo, and lama democrat abanye bafuna ukuthi uphombe ukuvuka nje uphombe ukufika ubhalisa uphombe ukufika uvota. Amanye ama safeguards bafuna abe very loose. On the other hand, ama republican wona afuna ukuvalela abantu abangavumelani labo, ikakhulu abantu abamnyama who would not who would be disenfranchised the most. Udaba lolu olokhetho luqakatheke kakhulu. Amademokrati ungavumelani kwabo labo is very healthy ngoba you kind of don't want anybody running away with it and having their way. Idebate yabo is healthy.
UMnumzana Mkhululi Ndabambi, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. amapolisa athi adinga umprofita uPassion Java ngoba wabonakala igqoke ingwani yamapolisa yena engayisilo polisa. Inhlanganiso yamatitshala e-Atus ithi amalunga ayo alichumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela kudaba lokwengezelelwa iholo alokhe esezandleni zamapolisa njalo awakhetheswa cala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela asidibaneni ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.